nginganasinanzelela akwatshintshi lutho. Siyakwazi uhulumende ubekhanya ethembisile kuliviki ephelileyo sithi yena engxenye kwinsuku ezimbili ezintathu khonapho kungolwesihlanu besikhali ukuthi thinengxenye namhlanje imumuya usubuyele lapho kukhona imota sezizinathela nje but iqiniseke ukuthi ungabhoda emagarajini sinanzele ukuthi amalayinelo kenjalo kulamanye vele amagaraji angelalayo angela mafutha kumbe i-diesel kumbe i-petrol lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki ungaze ungene ngapha emalokishini ungene ngapha phakathi edorobheni ngapha i-city center ngamalayini kuphela so iqiniso elihle ukuthi vele abatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhala abafuna lawo mafutha abadonda ukulayana ngenxa yokuthi indendo zakhona zinde kangaka so okuyiqiniso ukuthi asakwazi ukuthi njengoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphela kwenzakali I think lokho sihlupho sesibalala abantu ngabona kagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyikuthi umhlonishi uminisi ekhuluma ulutho ethenisa abantu kungenzakali abantu bayaluza i-faith kuleyo uhulumende esilayo eZimbabwe kathesi
sixoxelaye umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi basawaba
mina angisoze ngikukhole ngoba asiyo nkulumo yokuqala leyo uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla lambalwa umminisi ofana nayesitele sithi hhayi amafutha kunje kuzabe sokuright kunje kuzabe sokulungile kuzabe sokulungile kungelalitho likhona so-ke uthi kukhoyo lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengayoya bangene emagarajini wonke abantu bengalayeli ngoba kathesi yanazele ngaze wathole wathola emagarajini athe cha 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 ikhona amagaraji wonke khonaku kuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo angikukholwa mina ngoba kuyakhanta amafutha wakho nga amafutha akhona ngayangena emagarajini wonke ehle sabona abantu bathenge bangalayini nxa abantu belokhu belayina vele asikukholwa lokho njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyenze okokuqala lo hulumende okhuluma izinto angazenziyo so-ke sithi uminista kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakusho kuyiqiniso